ngemva kokhetho esibelalo thina siyizana PF ibandla elibusayo sibe lokudana kakhulu ukuthi amawadzi amabili esasinqobile kiwo ngo-2018 awasiphanga impumelelo besikhangelele kodwa kusipha njalo umlando lomfutho ukuthi sibuyele siyokhuluma labantu bakithi sivele singabantu abangathandi kuba ngumsindo phandle sifuna ukuthi sikhulume labantu sizwisise lapha abadinga ukuthi aluba kuyaqondiswa khona angizukuthatha isikhathi ngikhuluma ne-TCC I think ibale imlomo yabo ukuthi bazikhulumele lezifiso zabo kodwa engingakuthembisa yikuthi ngemva kokucubungula ukhetho esibelalo siyabuyela siye ebantwini sethu sifiso yikuthi siphendukise amawadzi ethu ekhaya
sizithembe kangakanani ukuthi ibulilima izabuyela ezandleni zezanu-PF
vele ibulilima isiyo esethu sayo siyayazi ukuthi abantu singakhuluma labo bayasizwisisa kule phutha elenzakeleyo esizalihlalela phansi silicubungule sibone ukuthi nxa kufika i-8 to 9 months lezi ezizayo sisiye ekhethweni siwaphendukise ngoba sibona kuyindlela elula yokuthi sithuthukise izigaba zethu zonke njengoba usazi ukuthi kumawadzi wongu-22 asebulilima angu-21 ebekuzanu-PF so sesilahlekelwe yila amabili esifisa ukuthi siwaphendukise
kule mbiko yodlame olube khona phakathi kwebandla le-CCC lebandla le-ZANU-PF angazi ukuthi ungathini ngakho ngoba abebandla le-CCC bathi i-ZANU-PF yiyo ebivele ijotshezela lelo dlame isethusela abantu
angikwazi ukuthi lokhu kuvela ngaphi ngibona ngani sokuqakathekile ukuthi hayi khathesi abantu ke sikhangelana emehlweni akuphathisi ukuthi sicabanga ukuthi sizahambisa ezepolitiki ngamanga kunceda bani khona lokho khathesi akula muntu the majority yabantu in fact bala mafoni baza baya kurekhoda ividiyo i-audio yini usethusela ngubani oke waletha ubufakazi obunjalo even nginje ngike ngezwa kuthiwa kuke kwaba lesehlakalo kodwa kanye okuthiwa uThokozani kuphi bake baya komunye umama esila ephathini besiyamethusela but sakuthatha njengokuthi hayi ngama-frustrations abo ku-ground akusiyo into esesingayibangela umsindo okudanisayo sibili ukuthi yibo abazahamba phambili bekhuluma izinto ezingekhoyo okwakuqala okwesibili bayathanda nje khonokho ukuthi kukhanye kugcona abantu kungela sizathu